Lamhlanje kwezomnotho iningi labaqhuba amabhizimusi amancinyane okuyiwo aphilisa abaningi lithi alitholi inzuzo eneleyo ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mhlahlandiweni, usichasisela ingxaki ezibhekane labathengisa izidaladini.
Inkinga ezihlangana labantu abathengisayo bathezi ukuthi isikhathi sokuthengisa sesiyehlisiwe ngendaba ye-curfew eqala ngo-6. Kusetshenziswa ukuthi umuntu somela goqe masinya izinto zakhe azithengisayo nxa sokutshaya. U-3 agijima engikhaya ngo-3:30 njengoba vele isikhathi kuvalwa ngo-3:30. Kwesitshengisa ukuthi khona nasosehlisa ke imali or inzuzo abayithola nxa bethengisa. Okunye futhi akakhala ngakho abantu abasebenzayo ukuthi i-vaccine iyahlupha ukutholakala imizila leyi iba mide kakhulu. Sengathiwa uhulumende ngenza ukuthi kube le ndawo eziningi zokuhlaba, ikakhulu abathengisa besemakhaya. Kubotsholotsho ngale benithola umbiko ovela ebantwini besikhonana-ke kumakhaza njengomzekeliso ikliniki akutholakali i-vaccine. Abantu abathengisa kuma-districts njengabotsholotsho lezinye indawo bathole i-vaccine, kutshengisele ukuthi yabo sebethengisa nzima ngoba kabahlatshwanga ngaphela.
Umnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sokulukhuni ukuthola inzuzo kulabo abalezitolo ngenxa yohlupho olufanayo kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla. Uthi ngabe uhulumende uyaphathisa.
Aluba kuyaphila, aluba kunomali, phela ukukhwela kwezinto angithi ngakuyamenyezelwa. Kodwa ngenxa yokuthi uhulumende akatsho lutho, futhi ungani akekho, uyakubona, kubusiness vele ungani kasela uhulumende. Uzuphose uthi nxa uhulumende ekhona, angithi uyezwakala phela abantu nxa bekhala, eke ezwakale la ehwapha njengomuntu omdala. Njengalokho esasikubona esasikwejayela izolo, indoda leyana eseyaphumulayo yayike ihwabhe, abethukayo behlise, lamhla kuthule zwi, intongo ikhwela nje ngokuthanda komuntu, ngomathanda akhe umuntu, uyabona. So ngaleyo ndlela akulanto ehambayo, yimpilo enzima kuphela, ngoba sengubathengi uyakuswela kumbe usiswele isinkwa ngenxa yokuthi uthole intengo sikhwelile, uyakubona. Nxa ungazani laye kumbe ungelayo indlela yokuthi emuva kwalokho uzaguduza lawe laphana ugqula inkelo zakho uye mnika imali yakhe, kutsho ukuthi lelo langa lokho okufuna uzatshona ungelakho.
Umnumzana Ndiweni uthi baphakathi kwemizamo yokukhulumisana nalo uhulumende.
Izikhalazo zethu besizikhuluma khonapha ebulenjini sisebenzisa elokho esithi ama-press statement, sizama ukuthi sixwayise uhulumende ukuthi abantu basebunzimeni. Asikayenza umhlangano laye, kodwa-ke emavikini ambalwa sike sathekelelwa nguminister okhayela ama-SMEs mama uSithembiso. Wabona-ke inkinga ezihlanganele abantu abasebenzayo lokuthi basebenza njani. Ezinye izinto zakhulunywayo zinezo ezibhekanele abantu abasebenzayo emkambo.
Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhanya imisebenzi eminingi siyaphela yokuqunywa, lesikhathi sokusebenza emsebenzini lasesisilutshwane. Lokhu sokukhama kakhulu abasebenzela bodwa kumbe abemisika lamavinkili amancane, imali silutshwana, ngakho sokuletha ubuyanga. Mina mbona ngathi nxa uZulu vele phela uyavuma phela ukuthi uyahlatshwa inomba. Ukugqoka ama-mask kuyenziwa, abantu bayageza izandla, abanye le-social distancing yenziwa. Hatshi, uhulumende kavuleke umnotho welizwe, abantu basebenze. Ngoba nxa sesilokhu sesizivalele endlini kunje, angiboni ukuthi kunganceda abantu abasebenzela bodwa.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-lockdown ziqakathekile njalo kufanele amapholisa abophe labo abangazilandeliyo, ngoba bebangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.